kusibonisa ukuthi iAfrica kayibambananga ngendlela izinto ezenzakala ngayo eAfrica akutshengisa ukuthi ingqubekela phambili izaba khona ngesikhathi esifitshane sizayo kuzathatha isikhathi eside uyinto lokhu ngoba ababambananga abantu labo bengabambananga benjalo bezinkokheli zeAfrica kumele sibe kwazi ukuthi uhlupho lweAfrica olunye olukhona lubangelwa zindimi abazisebenzisayo ngoba abakhulumi ngolimi lunye laba bantu ingxabe seParliament laphana angazi kumbe abantu bake bathola ithuba lokuthi bayilandelele iParliament esingathi ngesilungu ama-proceedings eParliament bengiwalandelela kakhulu ngabona ukuthi khona okuyana ukuthi bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo omunye ukhuluma isFrench omunye ukhuluma isPortuguese omunye ukhuluma isiNgisi uyabona ukuthi uyezwa ophendula isiPhuthukezi ephendula lo okhuluma isiNgisi lalo ukhulume isFrench ukuthi vele indlela abaphendulana ngayo ingane kayila kuhloniphana futhi bengazwani zindimi zonke ezingasoze Africa ezingezokuza khona okuyana yikho kubangela ukuthi Africa vele ibe nohlupho olukhulu bese kusiza linto yokuthi pho lo ongaba enguye oyabe khokhela iParliament bangavotelwa njalo kungeziwani ngoba kuhlala kuluhlangothi lunye lweAfrica osolube lenkokheli ezimbalo ngibona ngani into ekhulunywa ngama parliamentarians awe Southern Africa yindaba eqakathekileyo ukuthi bakwenze khona kwezingathi ngesilungu phecelezi yi-rotational leadership kurothethwe wenzela ukuthi inhlangothi zonke zeAfrica zanelise ukuthi zibe le thuba lokukhokhela iParliament bona ngani kuyinto enhle leyo akusonto embi
sibone uMalema sethusela ukubulala ilunga leParliament lakwelemali kodwa uthe sechasisa yena uMalema njalo wathi lelo lunga yilo eliqale elathi lizambulala yena obesephindisela ungathini ngalokho
manje ukhangelisisa ekuqala ngikuthethe njengokuthi abantu laba bonke bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo ezingasindini zabo alobumalema kade nga ekhuluma esebenzisa ulimi lwakhe olomdabuko wakhe angithembi ukuthi bengabe zasebenzisa igama elinjengokuthi ngizakubulala ngilethemba ubezabe ezadinga indlela yokuthi ube kuyikuzonda ngoba bekhanya bephendulana kubi bekungela kuhloniphana wasesebenzisa isikhiwa ngesilungu manje sesithi I will kill you usokuzwakala kulesi sindwe esikhulu ukuthi umuntu lo ufuna ukuba ngumbulali ufuna ukubulala omunye kodwa eqinisweni angiboni ukuthi uMalema ube kukhulumele kutheni ngokuqotho ufuna ukumbulala umuntu lo ube kukhuluma kuyindlela ezama ukugcizelela umfutho akade lawo ngento kade senzakala ngoba lalowo kade emphendula njalo uMalema layo ngokuqondileyo ngokuqinisekileyo ube lento ade ikhuluma ubezwakala sibile khuluma echinge siyale